Sibona ukuthi uPresident Chamisa uchilo ukuthi eZimbabwe kufiwe ngalokho kufanele kuhlonitshwe kwamiswa lokuthakazelela ilanga lokuzalwa leMDC ukuthi hayi njengoba kukhona abakhalalezweni keseke sime sicabange njalo ukuthi umgabe wese uvotele iMDC ngesikhathi sokugcina sakhe sokuvota singabuza sithi yivoti yakhe enkulu kakhulu ayenzileyo empilweni eyo yodwa ayivoti kamgabe yangasiyo ukuzivotela yena etshengisa ukuthi phela ubesekholwa ukuthi ibandla leMDC yilo elingaqhubekelisa ilizwe leZimbabwe lelisa phambili. Ngibone ngani khonokho kwenza ukuthi uPresident Chamisa njengomkhokheli kufanele owavotela uPresident Mugabe njengalokho akade kwenza insuku zonke ehamba ekhalela abantu ababulawa yicholera, abantu akade bebulawa mhlawumbe nguhulumende. Siyakwazi bakhona abatshona ngo-August last year, ngo-January lonyaka obehambayo basapota. Ngibone ngani kuzaba khona amalungiselelo okuthi upresident Mr. Chamisa ayefika. Ubengakatsho manje ukuthi uhamba nini njalo kuhlelwa ngaluphi uhlobo, kodwa ngibona nxa kuyikuthi ngahamba kungela yabe kuyinto eqondileyo njalo eyinto efana nezinye izinto akazenza embala.
Manje aliboni esiba lodubo lokungena lapho angayalelwa khona ikakhulu ngama-CIO?
Bangazama phela lawo ma-CIO, kodwa ngibona ngani babe bezehlulekile bo, babe behlulekile bona. Babe befake umnangagwa ebuzimini obukhulu bokuthi wehle ukuhlonipha ukuthi kulesidumbu njalo kulemfa umuntu akaze waxotshwa emfeni. Ngakho kangibona ukuthi kungabe kuyinto enhle kumnangagwa lohulumente wakho ukuthi axotshe umuntu ozokhala umufi njalo ozobamba izandla.
Bakhona asebesola inyathelo elithethwe yi-MDC ikakhulu umongameli webandla elokuthi ahloniphe uMugabe, abanye sebesithi lasebandleni bengaphuma. Lithini lina ngalabo abatsho njalo?
President Nelson Chamisa kahloniphanga uMugabe, uzihloniphile yena, wahlonipha usiko lwakhe njalo wahlonipha indlela okwenziwa ngayo isikhathi sobhenxa kuthe kwaba khona ukufa. Umuntu nxa esefile kuyathiwa hayi kasiqaleni sibe kumuntu ngemva kokubana sikhulume ngendaba ezithize lezimbalwa. Abantu abazange bayale ivoti kaMugabe eyaphiwa uPresident Nelson Chamisa, njalo asanga lo president kazange ayale. Angiboni ukuthi kungani sofanele ukuthi abantu kade sibakhalayo ukuthi yini sithi yena hayi labo abakhalayo bafanele bathuliswe. Siyazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa ubethulisa abantu abaningi elizweni leZimbabwe kwesikhathi eside kakhulu. Kuyinto nje esihlala yenza kuye ngumuntu olenhliziyo enhle, njalo khangelela ukuthi eqhubeke siya phambili angakha ukubambana kubantu beZimbabwe njengalokhu akwenzela kwe-MDC ezihlanganisa ezehlula ebesesehlulile kwaba lodubo olukhulu kakhulu okweminyaka phose eyishumi lanhlanu, kodwa wena usezilethe wakuhlanganisa. Mbone ngani nguye umuntu oyedwa ongaletha uzulukazi weZimbabwe ndawonye, njalo okwenza ukuthi enelise ukuthi uthatha ama-decisions lamacebo afana lawo nalawo ukuthi mina ngikhangelela ukuthi izizalwane zeZimbabwe ngizilethe njengawo ndawonye, loba zisuka ebuzimeni zisuka kuwo.